ifuna not only umzimbo oqinileyo reasonably you akumelanga ukuthi akhona ukuthi kufunakala umuntu o super fit but umele ube reasonably fit physically and but into ebaluleke kakhulu ikugcina engqondweni ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba and uzimisele ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuthi too much but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke siqanse le ntaba.
Yes, kunokokwenza ukuthi uze uqanse intaba leyo abanye abantu beyesaba kangaka.
Ye ngangilo mcabango okuyiqansa nje but ngingela plan yokuthi ngiza kwenza nini but kwenzakala ngaleso sikhathi ukuthi ngangihambe ngomsebenzi eTanzania kuregion yonaleyo eMosh and I spent a week ngikhona ngale and then I met a lot of people including ama agents laba abathatha abantu bebaqansisa uMount Kilimanjaro. So bangikhuthaza ukuthi njengoba usuhlala isikhathi esingaka usuaclimatizile and you don't look you are reasonably physically fit awufuni na ukuzama ukuthi uqanse lawo intaba and abaningi bakhona babesithi ah thina sisaqansa abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga so yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama I had some time on my hands so ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto so that was the only motivation I had other than ukuthi ngangivele ngifuna ukuthi at some point in life I would want to do that but ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi kwaba nje yikukhuthazwa ngabantu ababe engangihlangana nabo ngaleso sikhathi.
Ye, singathi waxhasa intaba leyo wafika khatshana kanganani?
Ayi baba.
Ye, waxhasa intaba leyo wafika kanganani? Waxhasa kanganani entabeni leyo?
Bengisho ukuthi intaba i-distance is 42 kilometers. So ngathatha 3 days. Ukuqansa i-42 kilometers zangakhona then 2 days coming down ngoba coming down is much easier ngoba you gradually improve the oxygen supply and the excitement nje yokuthi you've managed to conquer the mountain so we are very happy ukuthi you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, so singathi khonapho ke baba later uqansa khonapho wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga.
Yes, ngafika esiqongweni ngempela and ngoba esiqongweni kwakhona umele bathi wena you shouldn't spend more than 20 minutes. Umele 20 minutes we look around, you take pictures. And then you make your way down. But awumelanga uhlale imizuzu edlula i-20 ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokusela i-oxygen or nge-oxygen limited. So umele uphumuze and uphumuze ama-lungs akho ukuthi aqalise ukuba le-oxygen ewajwayeleyo. Otherwise kuyaba le-collapse and then you can lose. Uyaluza but i-consciousness angazi ukuthi ngathi ngesiNdebele.
Ye, uyaphela umoya. So-ke kunjani ukuya phezulu khona ngale sikhongweni? Kunjani?
Hey, in terms of ukuthi i-scenery or just i-feeling nje yokuthi uqansa kanjani.
Ye, konke khonokho.
Ye. Isinari ukuthi i-vegetation yakhona ayikho inhle kangako, it's all le vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. but kunzima sibili ukuqansa ngoba uyabungela qiniso ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani uza responda kanjani kuselakala kwe-oxygen phengaphezulu. Ngangibona abaningi isesha labadala asebekhulile babethwele amatanki e-oxygen umuntu eli 5 liters ze-oxygen on their backs like ogogo labokhulu ababevele eJapan lezi abokorea babethwele ama-oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula.